Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Ali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 21 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje amapolisa ancitshe umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owe crisis in Zimbabwe coalition imvumo yokutshengisela obekukhangelelwe ukwenziwa lamuhla
into eqathekile ukuthi sibone thina ukuthi yona izek yenza umsebenzi wayo yini ngendlela abamele besebenze ngayo
kubikwa kulabantu abahlanu kuphela ngelanga abayahlola ukuthi amagama abo alotshiwe na kuluhlu lwengwalo yabavoti osekusethuse abanye
msakazi ngingasho ngithi siphile esikhathini esinzima kakhulu esikhathini esokuthi singomama abantwana bekuba ngamantombazana asisahlali labo uthola ukuthi umuntu usemsebenzini abantwana basekhaya
inani labantwana abadlengulwayo likhuphukile kunyanga eziyisithupha ezisanda kwedlula kambe kungakwenzakalani Umongameli welemelika umnumzana Joe Biden uthi uzakwenza umhlangano omkhulu lenkokheli yamazwe aseAfrika ngompalakazi ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa ancitshe umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owe crisis in Zimbabwe coalition imvumo yokutshengisela obekukhangelelwe ukwenziwa lamuhla umgcinisihlalo walenhlanganiso umnumzana Peter Mudasa utshele ujonga kandemiri we studio 7 ukuthi bebengakatholi isizathu sokwalelwa ngoba amagqwetha abo abengakabatsheli kodwa umdasa uthi bazaqhubekela phambili lohlelo lwabo lokutshengisela ngoba kudlilungelo labo izisebenzi zika Mendelazo eziqoqa ukutshengisela zithi bezingakatholi imvumo emapholiseni kodwa ziza kuma kuze kuphele ilanga lanamuhla zingakathathi amanyathelo umdasa uthi bazaqhubekela phambili bebhikitsha besola ukwephulwa kwelungelo labo ngoba amapholisa awala lungelo lokubavimba ngesizwe ingxoxo esiyenzelaye
isu padano ratorwa nemapholisa hatina chimwe chatinoita kunze kwekuti charamba techiendera mberi neku ratidzira kwedu techiendera mberi nokuita kuti kodzero dzedu dziri mubumbiro remutemo dzisambunyikidzwe nemapurisa kuverenga kwatinoita bumbiro remutemo kunotionesa pachena kuti mapurisa haana simba rokutora kodzero dzavanhu dziri mubumbiro remutemo uye zvavana simba rokumbunyikidza vagari vemuZimbabwe sezvavanoita
umnumzana Peter Mdasa ngumgcinisihlalo womanyano wecrisis in Zimbabwe coalition ubekhuluma ecingweni lojonga kandemiri we studio 7 eseHarare Kubikwa kulabantu abahlanu nje kuphela ngelanga abayahlola ukuthi amagama abo alotshwe kuhle na kugwalo labavoti kobulawayo osekwethuse abanye commission yezokhetho ivule ingwalo zayo kuviki yonale ukuthi uZulu abheke amagama kwenzela ukuthi mhla wokhetho engalelwa ukuvota nxa iminingingwane yakhe ingahambelani lencwadi zakhe zokuzalwa eloba inkundleni yokuxhumana eTwitter unkosazana Thukozani uthe uhambe ukuyahlola igama lakhe izolo watshelwa ukuthi balutshwana kakhulu abenza lokho sixoxele sikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
into ekhona ukuthi asimelanga sisole uZulu asimelanga vele sisole abantu ukuthi abantu kabahambanga ukuya khangela amabizo abo ezek into eqathekile ukuthi sibone thina ukuthi yona izek yenza umsebenzi wayo yini ngendlela abamele besebenze ngayo. Savela sakhuluma kudala sathi thina iZEC kumele ibe lama BVR kiosk, biometric voter registration kiosk, ezindaweni zethu lapho esihlala khona emakhaya. Bahambe befaka amatent ukwenzela ukuthi abantu benelise ukukhangela amabizo becheka ukuthi amabizo abo akhona kuvoters. Lokho akumelanga kube yinto ethatha iviki kumbeni kumbeni inyanga. Kumele kube yinto yokuthi iZEC kumele ihlale khona ebantwini insuku zonke, kwaziwe ukuthi nxa kuselobhengula ikhona ihofisi yeZEC, nxa kuseluveve kwazi ukuthi ikhona ihofisi yeZEC evula ngo-8 ekuseni, angithi bevala kumbeni ngo-4 kumbeni ngo-3 ntambama. Ya benemini yantambama. Lokhu senzela ukuthi abantu benelise kungaduli ukuthi abantu beregister ukuvota. Kungabi into ehlukuluza uzulu ukuthi umuntu uzagada evele St. Peter's khonale ethengene edolobheni aphinda gadi siyefamona ukuthi aye ofisini yeZEC. Khonapho umuntu kala mali yesinto. Njalo lokuthi abantu bayakhangela ezigcingini ngeni kumakhala ekhukhwini bekhangela khona ukuthi amabizo abakhona, asibo bonke abantu abayenelisa ukuthi bekwenze lokho. So sivele sikhuthaza ukuthi iZEC kumele iye ebantwini, ihlale ebantwini, ayikhona ukuthi bebe lehofisi yabo ngale emayakhatshana labantu. Yikho kumele silokhuze kunokuthi siyenze khonoko okufunwa yiZANU-PF ukuthi sisole uZulu. Phela baya befuna ukuthi sikwenza ngani abantu base belahleka. Kukanti-ke bona laba bantu basebenzisa imali zethu ze-tax. Imali yethu ye-tax bayithatha besithatha vele ngenkani. So yikho lapho emele isebenze khona iZEC. Imele iye ebantwini benze khonoko ama-BVR kiosk ezindaweni lapho esihlala khona.
Manje ngokubona kwakho akusoze kubangele na ukuthi linqotshwe kukhetho nxa abantu bengelandaba lokuyakhangela ukuthi amabizo abo akhona njalo alotshwe kuhle kuluhlu lwabavoti?
Hayi, ukuthi asiyanqotshwa, hayi, lokho angeke kwayenzakala. Into ekhona nje ukuthi iZANU ithemba amabutho njengoba lisezwa ulokhu zenu umtswangwa onguyisomlomo weZANU ekhuluma ukuthi thina vele sisebenza la mabutho ekhuluma ngakho umlomo. Vele thina ngeke sanqotshwa yiZANU. Into ekhona nje ukuthi amabutho awelizwe kumele ame njengamabutho elizwe, hatshi ukusetshenziswa yiziphepheli, hatshi ukusetshenziswa abantu abafuna ukuthi ilizwe lihlupheke. Amabutho kumele babe ngomlamlamkunzi, ayikhona ukuthi bethathe icele besekelana leZANU-PF evelisaziwa ngokuhlukuluza uZulu.
Umnumzana Swither Njirotsa, isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change koBulawayo. Inani labantwana abadlengulwayo likhuphukile kunyanga eziyisithupha ezisanda kwedlula. Amapholisa athi kulabantwana abedlula 1,500 abadlwenguliweyo kusukela ngozibandlela kusiyafika unhlangula walo umnyaka. Lanxa iningi labantwana ababanjiweyo beleminyaka ephansi kwelitshumi lasithupha, bakhona abaleminyaka ephansi kwemihlanu labo okuthiwa badlwenguliwe kunye labafana. Sixoxele olwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu owenhlanganiso ye Imboko Zim Imbokodo. Saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele kungakwenzakalani.
Msakazi, ngingasho ngithi siphila esikhathini esinzima kakhulu, esikhathini esokuthi singomama abantwana bethu bangamantombazana asisahlali labo. Uthola ukuthi umuntu usemsebenzini, abantwana basekhaya. Lokho kunikeza kakhulu abantu besilisa ithuba lokuthi banukubeze abantu abantwana bangamantombazana angeke ngithi abesilisa abasatholi intanga yabo ukuthi bakwazi ukuthi bathole ucansi kibo kwintanga zabo kodwa ngingatsho ngithi kuyikuthi nje abantu bathatha iadvantage yokuthi nampa abantwana okulula kibo ukuthi umuntu wesilisa afike azenzele lokho afuna ukukwenza kulokuthi ayeqala phansi akhombise untanga wakhe ozamtshela lokho lalokhyana amfune lokho lalokhyana ngakho ucina kusenza abantu besilisa abaningi sibabona sebedlwemula amankazana kungoba befuna ukuthi baqedele inkanuko zomzimba emankazaneni lawo abasuka bawadlwemula bengalande untanga babo ngoba kwesinye isikhathi thola ukuthi umuntu akalayo le mali yokuthi abe lomuntu wakhe ozathi hayi lo ngumuntu wami mangilenkanuko zomzimba zoqonda khona umuntu lo uzafuna izinto ezifana labo sepa labo bani ukuthi amondle njengomuntu wakhe so abantu besilisa abaningi bakhanya sebengani sebephephela kakhulu ebantwaneni njalo bathatha iadvantage naleyo ukuthi abantwana isikhathi esiningi abantu ababhekileyo omama kabe khuduzani labantwana kumbe umuntu uthole ukuthi ngumalume uyohlala labantwana uthole ukuthi umalume uyosedlengu labantwana into ezifana nalezo okunye futhi yebo imithi abantu sebasebenzisa kakhulu bathathi ukusebenzisa imithi bakuthatha bakuhlanganisa kakhulu lokuthi kuthiwa umuntu engalala lomntwana omncane lokhu nalokhu kuzayenza kube nje angazi ukuthi inkolelo evelaphi leyo ehlukumeza kangaka abantu abaningi sebalazi lezo nkolelo zokuthi hayi mawa ngumuntu oyindoda ungalala lomntwana omncane kuzasuka kuthi abanye bazi bafike esimeni sokuthi umuntu ubethi uzumuntu ethi hayi ma ulomkhuhlane lo mkhuhlane wakulezi insuku ungalala lomntwana omncane umkhuhlane lo uyaphela izinto abantu abazitshelana nayo betshelana eceleni ezingayisizo zikho sesizithola sesimeni esibuhlungu kangako sokuthi abantwana bangamantombazana sebephongukunikubezwa njengokocansi benikubezwa ngobobaba abadala okumele ukuthi ngani bayabavikela
okunye okumangalisayo ngalokhu okwethuliweyo kuthiwa baningi kakhulu abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu i-5 years labo abadlengulweyo kungakutshengisani lokho
thina kudala sikhule sisazi ukuthi kungathiwa umuntu wesilisa unukubeze umuntu wesifazane bebevika ngokuthi hayi yena umuntu wesifazana lowo kade egqoke njani azanukubezwe mhlawumbe ubegqoke isigcedezana azanukubezwe ngowesilisa kodwa manje nxa sesikubona manje sokunukubezwa lezingane ezisengaphansi kweminyaka emihlanu kuyasitshengisa sobala ukuthi asiphi isigcephezana esingagqokwa ngumntwana oleminyaka engaphansi kwemihlanu yisigcephezana bani leso yona yini ekumuntu wesilisa ekwenza umuntu wesilisa azahalele ukuthi alale lomntwana omncane kangaka nxa kungasomuthi lokho ulala abantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu ngumuthi nje mpela ngoba ayikho into esingathi yenziwe ngumntwana ongaphansi oleminyaka engaphansi kwemihlanu eyenza ukuthi umuntu wesilisa waze wasukumyelwa yimizwa wabamba umntwana usuke eyenzeni umntwana oleminyaka emincane kangaka yikho lokho esivuma khona mpela ukuthi lapho kule nkolelo khona zokuthi nxa ulala lomntwana omncane ungowesilisa okunje lokunje kuzokwenzeka so siyayibona ukuthi into leyo iyakhulu ukuthi abantu balezi nkolelo lezo zokuthi hayi umuntu engalala lomntwana omncane kangaka lokho lokho kuzaba kanje esingazi ukuthi sikuqede kanjani ngoba kunye izinkoleloze nje ayikho into enjalo njengoba ngeke ngathi lokuthi khona ukufana nokuthi kuthi yomkhuhlane wesandlela ngcolaze lo uyelaphela ukuthi umuntu wesilisa la lomntwana omncane akulanto enye yenza lokho kulezo nkolelo kumbe yimithi nje abantu abayenzayo yimithi nje yenza ukuthi abantu baze baze bebe lesibindi esingaka mizwa bani evuswa ngumntwana oleminyaka emihlanu emuntwini wesilisa
umbiko lo uthi njalo bakhona abantwana abangabafana labo abadlwengulwayo ngosisi kungakutshengisani lokho njalo
umhlaba esiphila kuwo usumi manzonzo angazi kwabakholelwa ezinkolelweni zesiKristu lezi bazathi umhlaba ususiye emaphethelweni njengalokho kukhulunywe eBhayibhelini mase sifika ezimeni zokuthi sizwe ukuthi labo mama sebefika esimeni sokunukubeza abantwana bangabafana kubonisa khona lokho ukuthi impela umhlaba ume ngelinye indlela usume ngendlela engaqedakaliyo kunzima lokuthi ungumuntu ukukholela ukuthi kulomuntu wesifazane ongabamba ingane encane ayinukubeze abantu bangomama bayenza into enjalo asazi noma ngusathane noma yiwo leyo mithi labo mama bayisebenzisa imithi leyo ukuthi bayakholela ukuthi ningasebenzisa ukuthi ulale lomntwana omncane ongumfana kulento ezokwenzeka hayi into embi kakhulu umsakazi into embi kakhulu esingazi lokuthi sibambe njani singabantu emhlabeni ukuthi impilo bani sesiyiphila nxa sesilabantwana bangabafana abancane abasuka banukumezwe ngomama omama esikhangelele ukuthi ngani yibo abavikela abantwana abantwana bazophephelaphi amantombazana aye kubo baba adlwengula obaba babantwana bangabafana baye kubo mama bafike bazwengwe yimkhubo omele ukuthi laba bantu ababanjwa besenza leyo nto okumele ukuthi bajezise kabuhlungu kwezethu kube kwenziwe isibonelo ngabo emphakathini ukuthi lento eyenziwayo abayenzayo iwrong akumele ngiphindi yenzeke akumele ngumntwana umntwana ongumfana sabe ukukhuluma lo babakazi kumbe lo malumekazi kumbe lo dadewabo ngoba udadewabo uzasuka mnukubeze lichilo nje lihlazo nje esizweni sakhile lesimsakazi into esabekayo nje
unkosazana Victress Mathuthu ngolwela ilungelo labesifazana engwenhlanganiso yeZim imbokodo ube khuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi obengumphathi ntambo eHarare oebona ngohlelo lwedevolution umnumzana Oliver Chidawu obhubhe izolo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa walele intatheli zindaba zaleli phepha lezinye ezinhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zingene embuthanweni wokuphawula ikilinika eMarondera izolo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lesithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela kuStudio 7 kundawo zonke zelizwe lakithi eZimbabwe. Okhulumayo kunguProsper Ndlovu, makawule phansi ekhezi kumakawule kokhuthi. Ye, mina nami ngenanto etheni ngingayibeka phambi komphakathi welizwe. Sijabulela nje ukuvuka singabaphilayo. Nginesikhalo lapha emphakathi wesizwe sakithi sonke singamaNdebele. Sikhalo simayelana ngobusero sobukhona phakathi nakwemfuyo zabantu ilizwe lonke jikelele iMatabeleland kakhulu. Siyantshontshela kakhulu izinkomo bathi bakithi. Siyahambisa izikhalo kwabomthetho. Bazama labazama khona nathi singumphakathi wenduna Chief Malaba sesisavula igroup yeGhawu lezifuyo elilona selincedisana nabo umthetho wamaphoyisa kodwa sinokudana kakhulu nxa sithola ukuthi abantu ababe bebotshwa beboshela ubusela benkomo ubufakazi bonke bukhona bokuthi ibona abayintshontshile baboshwa ngemande ngama-Friday basebekhona okuyikuthi umthetho nawo ngathi uguquzela amasela ukuthi buyelani luyothatha iy'nkomo zabantu. Lokho kusiphatha kabi kakhulu thina singabahlali bezindawo ngoba imfuyo le yikho la esithembele khona okuyikuthi umthetho siyawulandela njalo siwuhlonipha ngendlela eyisimanga kakhulu ekugcineni siyabona ukuthi kuyogcina kuboshwa thina singumphakathi ngoba siyogcina sizithathela umthetho ngezandla ekubeni wona la maphoyisa futhi la esiwathembileyo okumele ukuthi aqede ubugebengu lobo ibona benza la ma-clearance form ezinkomo lezi ezintshontshiweyo. Bese sicela ukuthi uhulumeni akasilethele amaphoyisa azimisele ukusebenza nomphakathi esebenzele umphakathi ikakhulu esimeni senkomo. Besicela nala masele ezinkomo nje indaba yamabheyili leyivalwe ingabi mude kakhulu emphakathini kaStudio 7. Ngibonge wonke umuntu okhona la kuStudio 7 nolalela lo msakazo wethu kaStudio 7. Hayi, ngidala ibe nosuku oluhle nonke, iba nosuku oluhle nonke bafowethu nabodadewethu obaba nabomama. Amen.
Sanibonani kuStudio 7. Minjani makhawe namakhawekazi? O-Ezra Chisa, niyaphila. Ugip Dube, niyaphila. Sithandekile, niyaphila. Hawu, siyabonga indaba ezinhle enisithulela zona. Sengathi kungahlala kunjalo enisilethela zona njengoba zinjalo. Hayi, ngizothanda ukuphawula kancane ngenkulumo kaMnangagwa le ekuthusela abantu bakomthwakazi. Ngemva kokuthi ezazi ukuthi unamacala wabulala abafowethu kangaka nabazali bethu, namhlanje ezoqala ukusithusela encedisana nabathengisi bakithi babunjabo Gawuli. Siyabazi abantu bakithi bangabathengisi eMathebeleland, ngeke sibabale sibaqede, baningi. kodwa ke hayi siyabonga ngoba sebeyazi ukuthi umthwakazi ukhona akasabuyele emuva noma bengasithuthela bethini behlangane nezindwina zakithi ezamathebelele nje ezingabathengisi asisabuyele emuva noma singafa sigwazwa ngemikhonto noma singafa sigcwele imigobo zamabhuleti asisabi lutho sesifuna umthwakazi wethu bafanele bakwazi nabo labathengisi bakithi ukuthi abalibambe lingashoni mhlawumbe ngelinye ilanga bazozibona sebesematshonaland bengazi ukuthi bahambe kanjani sekukubi singasakwazi ukukhulumisana nabo kahle isikhathi siyeza lapho indoda ezobe ingasakwazi ukukhuluma konke lokade ukukhuluma bona labo gawula abaqinisa umlomo bethi mna ngakuright ngicabanga ukuthi esholosho laphana wabula abantu abaningi kakhulu okufanele ukuthi kube engomunye umuntu ugawule lokhu ubuye akhulume ekhawunti amagama akhe ngoba sibuhlungu kakhulu ngempela ngempela ukuthi thina abanye vele ngeke sikwazi ukufesana nawo ugawule lo face to face sidibhete kulunge kungaba kubi ngendlela esibuhlungu ngakhona so akakhulume amagama akhe ekhawunta siyazi ukuthi ucabanga ukuthi mhlawumbe uzonikeza isikhundla esiphezulu kuzanwe laphana akakhohlwa izanwe izomsebenzisa ithi sicedile ukumsebenzisa imdampi nabo inosikala yabadampa basebenza kahle izanwe isungulwa endlini kainosikala ukuphi namhlanje abantu bakithi abaphume entweni ezibahlanganisa namashona including nalabo abaku-CCC abahlukane namashona siyazi ukuthi abantu sebelahlela ithawulo sebephelele uthando lokuthi mhlawumbe singakhululeka yikho bengena emaphathini anjengabo-CCC kodwa sithi nawo umthwakazi usekhona umqondisi uyaqondisa izinto ngendlela efanele kube ingakhona abantu bakithi abayeke ukukholela ukuthi ayikho into ebangayenza kungenashona phakathi belandelana namashona sizimele singabantu bemathebelelendi siyayivusa imathebelelendi etime ngokunjalo ngicela ukuba mfitshane nje hayi ngiyabonga ngidede inkundla ngithi vuka mthwakazi vuka abantu yithi okhuluma engugift e-Alexander egoli ngiyabonga
kukanjani balaleli be-studio 7 livuswa unhlanhla mahlango sebutswana e-Francis Town e-Blockade lapha ekhaya ngikhuthaza konke abelubani esigabeni semalunku laphana umama ukuthi kahambe ayirejista kuvota umalumami kahambe ayirejista kuvota usamthulisi laphana upaul ngwenya akayirejista kuvota wonke bonke abangizwayo ngithi bantu thina singapha sithwele nzima zamainfirejista kuvota please siyalicela ngoba langaphandle ngapha sekunzima kakhulu akusayenza akusahlaleki ngithi ngiyabonga imhlanhla usebhukweni wemalunku khonapho ngiyabonga
esiyabingelela emsakazweni sibonge kakhulu ngomsebenzi elisiphathele wona omhle kangaka bengithanda nje ukudlulisa umbono wami ikakhulu ngalo sambuzo ekutheni labo abafowethu be-MRP kahle kahle engihleli ngibezwa bekhuluma lapha kuma-audios kodwa uningi lwabo futhi ngibezwa bekhuluma besemzansi afrika ukuthi kahle kahle bagcine nini ukuya ekhaya kumbe bazimisele yini ukuthi-ke bebuyele ekhaya kumbe vele sebezitshela ukubona sebenzalwya la emzansi afrika and bebona lokuthi baphila kanjani abantu bakithi abaphila la emzansi afrika bahlukumezeke kakhulu so kuyangidumaza kakhulu ukuzwa abantu be-MRP begxeka imizamo ezanye ukwenziwa yi-CCC eyiyo ebambanise abantu bonke ukuthi bebe yinto eyodwa ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi unkulunkulu efake isandla beyikhiphe izanu p f le 50 years ivusa ngochuko olungaka bona be-MRP angisho ukuthi ngithini kodwa ngithi bona yini begxeka abantu be-CCC ma bekhuluma noma besenza bethi ngabe bavumelana labo umbono ukuthi sihlukane lamashona sibe ngamandebele sodwa senzeni ngelizwe leli singamandebele sodwa singenzani vele ilizwe lethu sibambi singabambisananga sisilwa sodwa kuyinto esingayenza so mna into ekade ngicela nje kubo umabhuwethu be-MRP ukuthi okokuqala asizameni ukubambisana sibe ngamazimbabwe okokuqala and then singakhipha lo mbuso wokucindezelo owasenza sazi saxabana sazondana ngendlela esiyiyona thina kuthiwa yeyamashona amandebele sizalungisa lokho okunye okuyabe kuhlupha lokho okuhlupha sonke ukuthi ngesigodi kubuse induna kumbe umuntu wakuleyo ndawo akulamuntu ongakugxeka lokho okufuna i-MRP kodwa le amapholisa aba bahambela phambili ukuthi bathi bazoqumizwe yiye bazohlukanisa amashona namandebele mina kibo ngithi cha abame kancane ngaleyo nto ba ngeke isenzele lutho and ngoba ngeke size siyenze ilungi alikho ilizwe engilazi mina libusa ngomhlobo okwehlukana ukuthi singabelungu sibusa sithi so ilizwe lamanje li 50 years inxa ukuhlupheka inxa indaba yadalwa ngo-Robert Mugabe nale apartheid yokuhlukanisa izizwe so i-MRP ayime kancane ngendaba le abafuna ukuyenza loba ngilabo bebona beyi-MRP ngiye beze beyikhona ngiyabonga kakhulu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318
kweze Melika, umongameli wele Melika mnumzana Joe Biden uthi uza kwenza umhlangano omkhulu lenkokheli yamazwe eAfrika ngompalakazi ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano kanye lokuxoxisana ngendaba ezijeneyo ezigoqela umbuso kantando kaZulu kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Umhlangano lo uzaqhutshelwa esigodlweni seWashington kusukela mhlazi ku-13 Mpalakazi uye phela mhlaka-15. Umbiko owethulwe isigodlo seWhite House izolo uthi kuzakhulunyusana njalo ngendlela zokulwisana lokungethembeki lokungaguquki komkhathi khona osokudale ukuchisa okukhulu lendlala emhlabeni jikelele. Lanxa singenelisanga ukuzwa ukuthi yibaphi abakhokheli abanxusiweyo, inhlanganiso yentatheli zindaba eReuters ibike ukuba kukhanya kuzanxuswa abakhokheli beAfrika abangamachumi amahlanu 50. Loko kutsho ukuthi kulabaholi bamazwe amane abangasoze banxuswe ngoba izwekazi leAfrika lamazwe angamachumi amahlanu lane 54. Umbuzo omkhulu ngothi umongameli Emmerson Mnangagwa yena uzanxuswa yini njengoba eleMelika lisola umbuso wakhe lisithi wephula ilungelo likaZulu. UMnangagwa ungomunye weziphathamandla zeZimbabwe ezetheswa izijeziso zenotho ngeleMelika phezu kodaba lwamalungelo oluntu. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign umnumzana Dan Moyo.
Umhlangano oqhakatheke kakhulu wankomo ngoba i-United States okuqala siyazi ukuthi yiyo i-richest country in the world, njalo yi-world power. Amazwe amaningi e-Africa siwabona njalo nje ebuya lapha ku-World Bank laku-IMF ngoba zilapha e-America bezocela uncedo. So kuqakathekile kakhulu ukuthi umongameli uBiden ahlangane lamanye ama-leaders awe-Africa ukwenzela ukuthi azi izikhalo zabo ukuthi yini izinto abakhala ngazo abangathola usizo ngalo oluvela lapha e-America. Siyabona i-America khona manje iyasiza even kulempi e-Ukraine le-Russia, isithumele amabhiliyoni amaningi kabi ukuzama ukuncedisa i-Ukraine ukuthi lwisane le-Russia. So ma kungaba lobudlelwano obuhle phakathi kwe-America lamazwe e-Africa, at least lawo angathola uncedo olufana lalolu ma kuyukuthi bazibona besenkingeni befuna usizo ngezinto ezenzakalayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa Moyo ubona enxuswa yini emhlanganweni lo?
Umongameli Mnangagwa ngokwazi kwami u-under i-travel ban, akavumelekile ukuthi avakashele e-America ngaphandle kokuba mayesiya e-United Nations. So because of i-ban ela akiyo yama-sanctions, angiboni mina bemvumela umongameli Mnangagwa ukuthi abuye kule summit le ebizwe ngu-Biden. Njalo futhi njengoba ushilo ekuqaleni ukuthi i-summit le izokhuluma also ama-human rights, siyabona ukuthi eZimbabwe ilokhu esibuyela emuva kakhulu edabeni lwama-human rights. We still see abantu bebulawa khona manje siqeda uku-experience lo untombazana lo umama lo u-Ali obuleweyo ngumuntu wezana. So kutshengisa ukuthi eZimbabwe ama-human rights ilungelo labantu lokhu elingekho, abantu lokhu ebengelakho ukukhululeka ukubana ba-practice i-politics zabo or ba-exercise i-freedom of speech le-freedom of gathering. So izinto ezifana nalezo ngokubona kwami yizo izinto umnumzane umongameli Biden afuna ukugcizelela ngazo ukuthi kube lokuzwisisana lobudlelwano. So iZimbabwe I think yona ngokwayo isizikhiphile ngoba ayiqualify along those lines.
Uthi njalo uBiden bazakhulumisana ngodaba lokulwisana lendlala emhlabeni jikelele esingathi i-food security. Abakhokheli be-Afrika kukhona yini abazalakho etafuleni lapha kumbe bazelalela kuphela?
I'm sure abaningi bazoza lama-ideas asebewa-implementile emazweni abo. I think ilizwe elifana leZambia for instance, we sesibone i-progress enkulu kakhulu, even i-currency yabo i-kwacha right now. Bengifunda somewhere ukuthi it's either isilingana le-rand noma isidlula i-rand kancane. So izinto I think mina umongameli weZambia azofisa ukuthi azikhulume lo Biden ukutshengisa iprogress abayenza because iAmerica uBiden utaza kunceda abantu I think ufuna ukunceda abantu abazincedayo. So mabe siza labo ngalama projects abawenzayo atshengisa ukuthi productive, progressive, alwisana layo indlala le layo kuba lula kuyo ukuthi ancedise.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign. Ube khuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khonapha kwele Melika. Isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singake kanti ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa ancitshe umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo we-Crisis in Zimbabwe Coalition imvumo yokutshengisela obekukhangelelwe ukwenziwa lamuhla. Kubikwa kulabantu abahlanu kuphela ngelanga abayahlola ukuthi amagama abo alotshwe kuhle na kugwalo lwabavoti i-voters roll. Osekwethuse abanye silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.